So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Nithatheke leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi esisodwa i-1 million kuphela na.
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. But
inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices ekwele Melika ithi amalungiselelo okutshengisela e-United Nations e-New York City kusolwa umbuso weZimbabwe kuyona le inyanga asekusibanga esikude.
Sizathatha le mthuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe.
Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama-civil society organizations bathi umthetho osalolongwayo owe-PVO Amendment Bill ungaphumelela ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla.
USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kamnankakho kumele ukuthi uphiwe wonini ukuthi khonokho abakwenzayo ukuvala i-civil space ku-dangerous kiyo iregime kiyo uhulumende kamnankakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi 1 million kuphela emhlaba wonke jikelele. Ugatsha lwezamanani iZimstat luthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa 908,914 elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lo mnyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana kanye laphetheya kolwandle. IZimstat ithi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 abazalelwe phandle kwelizwe belabazali abadabuka eZimbabwe. Lolu gatsha lubikwa lusithi ngesikhathi sohlelo lokubala abantu lwabuza ukuthi izihlobo eziphandle kwelizwe zingaki okwenza baphume lamanani la. Kodwa abaningi abakhulume leStudio 7 bathi abazange bababuze lumbuzo okwenza bengakholwa inani labahlala phandle kwelizwe elikhulunywa yiZimstat. Isabelo seMathebeleland South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphuma elizweni abayisilinganiso sokungaphezu kwamachumi amathathu ekhulwini 33%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gande. Ye, sibona amanamba lawa akhitshiweyo yiZimstat esithona yiwo amanumbers abantu abaphandle kwelizwe ngathiwa aphansi kwesigidi yemiliyoni. Hayi, mina mbona this is an accurate way of ukuthola enumeration yabantu abahlala ngaphandle.
Yona ikhona yini indlela obona ungani bengathola amanani angcono angatshengisa abantu ukuthi mpela bangaki phandle kwelizwe?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. Badinge bipartisan, ben triple partisan, badinge izikhundla ze-CCC, ZAPU, MRP, lamanye amaphi parties bayenze i-commission bahambe emazweni one by one babiza abantu abavela khonapho eZimbabwe bathi sikuleso sigaba o indaweni enje kumele umuntu wonke abuye azo register athole i-number etshengisayo iqiniso ukuthi abantu bangaki so khonapho sithi hayi mina ngiyibona i-number le iphuma iliqiniso ngoba singakhangela futhi ukuthi ama remittances abuyela ekhaya is close to 1 billion eyahambayo last year so khonapho futhi i-enumeration ingayenzwa ngama financial service companies anjengo Western Union MoneyGram lani yiba bakwazi iqiniso lonabo ukuthi abantu bangaki and then kunjalo futhi it's always important masibona ukuthi ilizwe lethu lelabantu abangaki abaphandle ukukhuluma libuza abazali ekhaya lehlobo is not an accurate number ngoba abanye sebafa abanye abakwazi ukuthi abantwana abaphumayo bangaki ngoba singaqalisa vele from 1980 abantu bephuma ngendaba zokuhlukuluzwa igugrahundi lani le 2008 laphana abanye baphonga ubhodla besiya overseas obachaya idouble up besiya khona le emazweni eMalawi, eZambia, eSouth Africa, Botswana, Namibia, Angola, kusiya njalo.
Elo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazo ebexoxa ecingweni le Studio 7 engapha kweMelika. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ekweMelika eZimbabwe Diaspora Voices ithi amalungiselelo ayo okutshengisela phambili kwamahofisi eUnited Nations General Assembly eNew York City kuyona le inyanga asefike emaphethelweni. Ithi lokhu kutshengisela abakwenza minyaka yonke yindlela yokuthi omongameli bamazwe atshiyeneyo emhlabeni jikelele bazwe ngobunzima obuthelwe nguZulu weZimbabwe. Linhlanganiso ithi lobu bunzima bubangelwa inkohlakalo esibhahile elizweni lonke jikelele njalo isibangela lobuyanga ebantwini. Asizweni ingxoxo kamnumzana Damburai Kwekwerere, omunye wamalunga ebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change ngapha kweMelika njalo esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices, exoxa logena kuMede Saidi weStudio 7.
United Nations General Assembly ikhona lonyaka iqala mhlaka 18 kusiya mhlaka 27 yonake inyanga. Lo umhlangano obakhona minyaka yonke esigodlweni se-United Nations eNew York. Kulo mhlangano abakhokheli bamazwe angamalunga e-United Nations bayahlangana bakhuluma ngokuqoqa nokulungisisa lokufaka izinqumo ezimayelana ngokwenzakalayo emazweni abo emhlabeni wonke. Mongameli weZimbabwe unxusiwe kulo mhlangano.
Linake likhangelela ukuthi liyakwenzani-ke kumhlangano lo?
Thina njengabantwana bezizalwane zeZimbabwe sizathatha leli thuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele sikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe. Sizathatha leli thuba njalo ukuthi sitshengisele kuze inkokheli zamanye amazwe zizwe izikhalazo zethu umumo wayolize. Leli thuba sizalithatha njalo ukuthi sitshengisele umhlaba wonke jikelele indubeko esizibonayo ekhaya, ikakhulu indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngendaba zombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sizatshengisela ukuze sazise umhlaba wonke ngezicelo zethu esilazo. Lo nyaka sikhala kakhulu ngendaba yokhetho oluzayo.
Uthando wenu kumbe sithi ukutshengisela kwenu kuqalisa nini?
Sizabuthana ngomgqibelo 24 September phambi kwamahofisi e-United Nations.
Bazabe betshengisela mhlaka 24 Mpandula eNew York, ngabe bandla ngamalunga ebandla le-CCC bodwa yini ekhokhelwa ngumnumzane Natshamisa kumbe kuyabe kulabanye njalo eliyabe lilapho?
Lapha-ke sinxusa wonke umuntu owaZimbabwe oenelisayo ukuthi abe khona eNew York abuye sihlangane sitshengisele sibaningi ngobuningi bethu sazise ilizwe lonke sazise wonke umuntu ngenkalazo zethu esilazo. Njengoba ngitshilo nje indaba esilayo lo nyaka indaba yokhetho oluzayo ngomnyaka ozayo.
Ngingathi kuyini elifisa ukubona kusenzakala ekhethweni lolo oluzayo?
Sifuna ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungelabuqili, ukhetho olungela hlukumezo kwabantu. Yikho nxa singaba sisonke sibuthene laphana sizenelisa ukuthi sisazise umhlaba wonke ngakho lokho esikhala ngakho. Siyanxusa njalo wonke umuntu oyenelisayo abe ngathi
mhlaka 24 September e United Nations phambi kwama office e United Nations.
Lo ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ongomunye wamalunga enhlanganiso ethiwa Zimbabwe Diaspora Voices obexoxa ecingweni le Studio 7 ese Indiana ngapha kwele Melika. Kunjalo nje untombazana owethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokuthi wamdlengula esaleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu uSusan Mutami ubikwa ezakuba khona emhlanganweni we-United Nations lapho azakwethulela omunye wemihlangano ye-United Nations athi yikho okwamehlelayo. Umtami uthi unxuswe ukuyaphawulela athi ibudlova bukamongameli Mnangagwa ugatsha lwe-United Nations olubona ngezabantwana labesifazane. Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama civil society organizations bathi besabela ukuba umthetho osalolongwayo owePVO amendment bill ungaphumelela ube ngumthetho ulakho kuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni osanda kwenziwa ngabenhlanganiso ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle yabantu eZimbabwe Democracy Institute ZDI wenkulumo mpendulwano kuhlaziywa impumela engaba khona ngomthetho osalolongwa owePVO Amendment Bill. Umnumzana Bekezela Gumbo esinye isiphathamandla seZDI ulandisa kabanzi ngengozi engadalwa ma lingaphumelela ukuba ngumthetho iPVO Amendment Bill.
Ngenxa yokuthi umthetho lo uvumela uhulumende ukuthi engenelele ekusebenzeni kwalezinhlanganiso ezizimeleyo, ixotshe abantu abasebenza khona, efaka bakhe oyabe e-appointe uminista ekahulumende. So ama-funders bakukhangela kukhana kuqakathekile ekukupheni i-funding bekuncitsheni. So kusho ukuthi ku-Global Village inhlanganiso zaseZimbabwe eziningi zizathuleka ukuthi zikwaniswa ukudingela abantu bakithi imali ngenxa yokuthi imali yabisihamba kwamanye amazwe alalayo uhulumende ongancindezeliyo ngendlela lomthetho okhuluma ngayo.
Uqhubeke esipha njalo lengozi engaba khona lakuye uhulumende okhona kwezokulwela ilungelo loluntu uGumbo.
Sonke siyakwazi ukuthi uSmith uthe sebanile ama trade union nalawo konke nama opposition political parties sana zeludi kwagcina sebesiya kurevolution liberation struggle. USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kamnankakho kumele ukuthi uphiwe warning ukuthi khona okwaba kwenzayo ukuvala i-civil space kudangerous kiyo iregime kiyo ihulumende kamnankakho ukuthi abantu kona bamphikisayo uma bengasela sinye ispace sokumphikisela kiso esilokuthula engabavalela kubaphitha ngokwenzayo.
Omunye wabaphatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini lo ngumnumzana Henry Khane osebenzisana lozulu kwezentuthuko.
Those trustees, those NGOs which have been providing food relief when there's a disaster won't be acting liberal, because they will be told that you cannot give so and so, but you can give so and so. By who? By the powers be it. Those are elected people.
Uma NGOs abetholisa uzulu usizo lokudla uma kuthe kwabanzima ngeke esebenze ngendlela ekhululekileyo ngoba azotshelwa ukuba nikani uzibandobani linganiki uzibandobani. Lokhu kusenziwa ngabalamandla akhona.
Kodwa uhulumende uthi kasikho isizathu sokuba kube lokwesabela leli bhili ngoba injongo yokulungisisa umthetho olawula ngezokusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele ukusiza uzulu ngeyokuba kungaze kwaba lezephulamthetho abenza okungekho emthethweni. Lokhu kugcizelelwe ngumphathintambo wentuthuko yembuso yezabelo umnumzana July Moyo ngesikhathi esethula umbiko wakhe emhlanganweni wokubonisana kwezokutholisa usizo lwezokudla owe-Food Deficit Mitigation Strategy Sensitization Meeting kunsukwana ezisanda kwedlula.
In order to be transparent, we as government need to know about everybody who is going to be intervening, so that if they are making mistakes on the ground, those who from government who are also there can be able to say, this is not the agreement that we have.
ukuze ziphumelele obala singuhulumende kumele sazi ngaye wonke umuntu ozangenela ukusiza abantu ukuze ukuthi makusenziwa amaphutha abaphuma kuhulumende bazi njalo batho ukuba kulesivumelane bani kulabo abangena kulezi zigaba
kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa uhulumende esithi ulungile lomthetho athi ujonge ukulawula indlela ezisebenza ngayo ulakho ungamsebenzeli uhulumende kuhle besithi leyo migoqo ilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kwenhlelo kakhulukazi lapho kuthe kwaba lomonakalo omkhulu abantu bedinga usizo lwesiphangiphangi okufana lendlala izulu lesikhukhula lokunye ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le-New York Times lulodaba lokuthi okhethwe izolo ukuba yinhloko kahulumende welebhilitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba ezakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele okwamanje sekilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 ngumubharaki ebulili ma West hayi mfuna ukukhuluma ngendaba yemthwakazi ke omqondisi moyo laphana ongupresident wabo abantu bakithi bengalahlekiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu omqondisi bengabazukulu bamashona njengoba kusetshenziswa sibusiso moyo oJonathan moyo wonke labo onkosana moyo bengabazukulu bamashona ngenxa yezibongo ezilokudlelana lamashona labantu besikhathi langeni lezinye inhlobo zemathebeleland besetshenziswa ingani ngabantu abakuleyo ndawo abalolo hlobo kodwa bezodivida nje amavotes eopposition so abantu bakithi ngenxa yokungavuli kwamehlo ababoni ukuthi umqondisi nga iproject ezana umthakazi nje ukuthi idivide iopposition vote so umuntu uma evotela umthakazi usifananele lomuntu wezanu nje akushiya akuhlukana ngalutho yakuyivotela izanu akusoze kutshintshe lutho ithenje oyifunayo leyo soziyitholi yabumfana nomuntu olahleli ivoti lakho kuzano so abantu abakithi vulana amehlo lingaboyengwa ngama-project ezano umthakazi afandwa ezano ngiyabonga
Studio 7 ngiyalibingelela linjani basakazi abahle hayi siyabonga ukusebenza kwemadoda isizwe imibono ehlukeneyo kubahlali belizwe hayi mina ngikhuluma ngiselibhane lapha esigabeni sasemandawe ward 22 bengithi mina ngidlulisa umbikothi la engikhona ngicabanga ukuthi abantu abaningi sengiye ngasaveka ngananzelela ukuthi abantu abaregistered people are not registered loko kusho ukuthi khona siyacela ukuthi uhulumeni athumele futhi isebenza gezi zekhe zibuyisondele phasi kwabantu babuye bazohlola futhi njalo bananzelela ukuthi abantu kabakho-registered abantu ukuze abantu baregister abantu abaningi abaregister cela izekhe isondele phasi kwabantu
ngibingelele ku-studio 7 ngibingelele abasakazi bonke labalaleli ngithi ngilo mbuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana lezanu izanu PF leya abakhokheli bayo bonke ingane zabo zifunde eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe laba abaxoshana thina esihleli nabo lapha emakhaya ingane zenu zifunda kanjani kusasa lazo limi njani landi nabazali lilandelayo ifuture abantu benu ikuphi malilandelana lesizwe esibulala ikusasa yalo abadala labo bazigcine bona izinto bezenzela bona basebethethe ilizwe balenza imizi yabo babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe elingasela mfundo kubuye kwezemidlalo izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle yibo futhi umkhwenyana wabo mnangako yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo belungisa ngani balungisa izinto zemizi yabo izinto zesizwe asike sizinukela amakhwapha mpela sizinuka amakhwapha ukuthi athi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena but wena ulandela wena uhamba ulandela impondo zakhe lapho ehambe zisecha khona lapho kulodonga lapho kulamatshe lapho kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo imidlalo ivalwe kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona abantwana bayakhe ezizweni lapho abafunda khona.
Kanjani umsakazi nabalaleli be-Studio 7? Ayi, mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi yena abantu be-CCC badlula sisengo bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president yeZimbabwe. Wena baba ucabanga ukuthi yena umqondise engali khumana elizwe laseZimbabwe. Nje ma ucabanga nje ma uphupha nje wena ubona ngathi ngelinye ilanga nje iZimbabwe izovuka iqhunyiwe kuthiwa kona umqondisi sekungu-president waseMatabeleland. Ngoba nawe uyayibona nje iMatabeleland ne-ZANU PF yawena khona ngale Matabeleland emakhaya kubocholocho kuphi yawena nje i-ZANU PF. So wena ucabanga ukuthi umqondisi nje ngali khuma nje ilizwe laseZimbabwe na ebe u-president? Ngoba wena uthi abantu be-CCC badlula sisengwa bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president. Ye uChamisa unawo ama-chances okuba yi-president mara umqondisi akanayo ne-chance yokuthi engali khuma nje ilizwe leZimbabwe. Just nje ukudlala ngengqondo zabantu nje kugisa abantu nje ngento engekho. Uyavele iqhume ngaphi umqondisi? Ngoba nawe nje nawe ne-MRP yakho ne-ladlula zisengwa ngoba kuyafana. Umqondisi angeke aliqhume ilizwe laseZimbabwe and futhi angeke aze avuke kuthiwa sekungumqondisi sekungu-president yaseMatembeleland. At least uChamisa unawo la ma-chances lawo.
Salubonani emsakazweni we-Studio 7. Ningabe linjani kodwa? Liyaphila abalaleli baziphilele kodwa lapho abakhona. Mina sengiyavuma mina ukuthi eZimbabwe kulobandlululo kakhulu eZimbabwe. Sengiyavuma mina sengiyavuma. Kungani kanti kwele South Africa kwachiswa u-Elvis Nyathi? Awuzange kukhulunywe lutho kodwa kathesi sokukhulunyelwe isigulani esasithi sona sikhulumisa ishoni. Why uhulumeni weZimbabwe sesiba lenkulumo kodwa kungafanga muntu? Laphana kodwa kwachisa umuntu wafa ngokuchiswa akazange wakhuluma lutho. Kwezosithi kathesi umuntu sekhulunyelwe ngokuthi uthe yena ulisho ukhulumisa ishoni. So sekhulunyelwe sebesithi sebengikhona bekhipha umbiko labo bengani bakhona ona hayi eZimbabwe kuyabandlulwa. Kuchuthi lokwakuqali ngomqondisi wethu amashonali amaNdebele kuchuthi kusukela phezulu. Le ngiyabonga msakazi.
Studio 7 siyalibingelela bonke uNkamini Nkomukini lonke ma-Afrika mahle silibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini zama ukuqondisa kwabantu abake bekele ukukhuluma ngomuntu kodwa ke la lokuzi-RP le siyayikele ngani yesifaka uhlukuza ilokuzinto i-South Africa abasiyekele ekuvota sizabuya sizovota sizazihambela thina njengokuhamba kwethu kodwa ke bekhangela ukuthi noma kuvotwa is wasting time. Kungani bengazama ukudinga indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona bebona ukuthi bayazibangula bezibangula ngoba ngaphandle kokulwa ngekukhululeka ilizwe. Ilizwe lifuna kuliwe vele kuhle ukuthatha ilizwe kuliwe. Loko kuloko kuthiwa hey amalevota la hayi mina ngifuna ukukhuluma manga i-RP la azame iphathi zihlangane zibe ngamaphathi ahlangeneyo hayi khona kubumbo wesiqembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuzina amapolitika layahla kathi kungabunjwa kube iqembu eyi-1 kube namaqembu ayi-2 funga into eyi-1 estrong. So hayi ngiyalibingelela lonke lihlobo hayi ke lizama ukuthi lisezele konoko lingabe liloku elikhuluma into ezingabheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu. Umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe kodwa sitshekele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Salibonani u-Studio 7 hayi ungulube lapha e-Cape Town. Hayi siyayibonga usizo isinto ezimnandi. Hayi siyalibingelela lonke u-Studio 7 abasekhaya nabaphandle. Hayi siyalibingelela lonke besembulisa be-CCC bonke iZimbabwe yonke CCC. Salibonani mamukasemese mazimbabweni pa-CCC singasaruzi reganga. Hayi cela ubuze lapha kini ukuthi anibezanu babona yiwo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na kumbe wothi yiwo abakwazi ukuvusa naye ilizwe leZimbabwe. Ngicakele imbuzela uChuma nalo mbuzo lo ukuthi lokho kuhlupheka kwabantu yabakubona kungcono yini ngihlala kakuhle yini. Hayi ngicakele imbuzela uChuma lo gawuye ukuthi into abayibonayo ayiboni inhle yini abantu behle begcwele ilizwe phandle amanye amazwe bexotshwa lezibhedlela babona into emnandi na. Hayi ma bekhoya cakele ngidibanise nabo labelayinini yabo. Hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nawo. Ngiyabonga Studio 7 ngikhulumela message yami hambe. Angifuni kuba mude kakhulu, safuna ukukhuluma labo chumi kakhulu ngembezi bona bathini. Ngiyabonga.
Studio 7 sanibonani. Mina ngihlutshwa ngabantu bakithi. Imthwakazi singabeka imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani, basupporti izanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni. Izanu kayifuni. Asoza votela uChami. So ukuthi bavotela ngoba lo mqondisi kangenanga phela ku presidential. So bathi senze njani? Bazamani basilahla sikwazi ukuthi bafunani. Kaba sitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumilize siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yena izanu yakhona le. Kulokuthi bathi uChami sabamfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota ungasihlale kuphela siphonge ubukela.
Salibonani ku Studio 7. Injalo ku Studio 7 aba yaphila lithi kubingelela ukuphela ku Studio 7 hlobo labangani yonke ngendawo ngezindawo bingelela konale esigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha bingelela wonke umuntu okhona kwampana wonke umuntu olalela i Studio 7 naye umuntu ayo Studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangazi abaningi kulo ongangaziwa bingelela tawo khona lapho emaphisa lapho mdaweni noma emnyelini njalo mtala wami amakhona yakwada amlaleli Studio 7 lapho khona ntukubonga nje.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala imnenge. Omama besigaba sebandla le-CCC, the Citizens Coalition for Change, Matabeleland and South, baziwa ngokucula ingoma ezimnandi. Lesi yiso njalo isigaba esasivela amalunga amaningi eqembu leZaphu elalicula ingoma ezimnandi ele-LMG Choir. Umhlabeleli uVusa Mkhaya njalo engumhleli wezingoma uxubanise ingoma yabo mama laba ethiwa phansi komfana wahlanganisa leziginci kesizwe ukuthi uphekeni uyakukhwabitha na lokho akuphekile. ekhangela ngaphansi komfana kulento esukumayo. Yiyo ke ingoma ye-CCC Matabeleland South exutshaniswe nguVusa Mkhaya. Uvusa Mkhaya ke liyamazi ukuthi ngumhlabeleli njalo cindezela ingoma. Hayi, sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.